Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 17 kuNhlolanja 2022 ngontungami lenkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yase siyabhalisa amabizo yena le encane sifuna injalo ngoba ukuhlala ngeke sikwanise. Sifuna yena le siya sesihambisile amabizo ethu. Sesibhalisile amabizo sifuna imali encane. Siyayikwanisa yena le siyakwanisa ukugcina izimuli zethu siyakwanisa ukuphila ngayo yena le. Abangafuniyo hayi asilandaba nabo thina sifuna ukuhamba.
Ugantsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwePublic Service Commission luthi soluqhatha ababalisi abasanda kugqiba izifundo zabo ukungena ezikhundleni ezitshiywe ngababalisi likhomishini ethi baxotshwe umsebenzi.
Yena everyday town so imoto yami zayipaka ngaphi ngenxa yeproblem yena le ukuthi zayipaka ngaphi akula ndawo yokupaka imoto. Sasazi kathi senze njani city council yakhona ithi sithini njengoba lobuzukho bakhona bakhwelile ndabaqondakali lokugada kwakhona. So senze njani ukuze sikwanise ukuhamba kuhle? Cela ukuthi kwehliswe ama-price la kuma-parking la ukuze sithole indawo zokuphaka izimoto.
Abachayeli bezimota baveza ukukhathazeka ngesinqumo sekansili yakoBulawayo esokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota phakathi kwaleli dolobho. Amapolisa asephe ibandla le-Citizens Coalition for Change imvumo yokwenza umhlangano walo eHarare ngesonto kodwa alifakele imigoqo eqinileyo evimba abasekeli ukutshaya amaslogani lokutshaya itoyitoyi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka inqabanqoza kwezemfundo. Ugantsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwePublic Service Commission lusithi soluqhatha ababalisi abasanda kugqiba izifundo kulandela isinqumo salikhomishini esokuthi ababalisi abangayanga emsebenzini ekuvulweni kwaso sebahle bazixotsha umsebenzi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba umthetho ndaba wayikhothi unqume ukuba ukuxotshwa kwababalisi nguhulumende ngenxa yokutshengisela kwabo ngokungayi emsebenzini akukho emthethweni. Kodwa ababalisi abasafundela lo msebenzi labasanda kugqiba izifundo bathi balindele ukuya emsebenzini ngamehlo abomvu besithi loba yiliphi ilanga bingaqala okwenze bahle bagijimela ukuyabhalisa ukuze bathole umsebenzi. Omunye wabo unkosikazi Rachel Sibindi wasanda kugqiba izifundo zokuba ngumbalisi.
Yase siyabhalisa amabizo yena le encane sifuna injalo ngoba ukuhlala ngeke sikwanise. Sifuna yena le siya sesihambisile amabizo ethu sesibhalisile amabizo ethu sifuna imali encane siyayikwanisa yena le siyakwanisa ukugcina izimuli zethu siyakwanisa ukuphila ngayo yena le encane. Abangafuniyo hayi asilandaba nabo thina sifuna ukuhamba.
Uqhubeke ethi loba nje iholo elincane yibo iyenela ngakho ke bazimisele ukuqala ukwenza umsebenzi loba kusasa. Kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi zithi okwenziwa nguhulumende kulakho ukuphazamisa isimo semfundo elizweni ngoba ababalisi laba bengelalo ulwazi olweneleyo. Isikhulumeli siyathuza uMnumzane Themba kuyemoyo uthi bazaqhubeka bekhankasela iholo elingcono kulalelo abalitholayo njalo ababalisi abasanda kugqiba izifundo bangeke benelisele umsebenzi.
Thina njenge athuzi lokhu sikubona njengokutshaya indlovu ngempama ngoba ababalisi abadli kwethuselwa. Ababalisi balambili kabazenzisi. Ababalisi sebenziwe abayanga bokugcina kabazenzisi. Ngokunjalo ukuthi umuntu akutshele ukuthi uyakusurizayinile emsebenzini wenevele kusebenzisa ungaholi. Uyabe kwenze esinye isiyelele esinzima kakhulu. Asikwazi ukuthi ke nxa i-public service isenza ababalisi iziyelele ngalindlela ikhangelele ukuthi laba bafundiswa ngababalisi labo kanjani. Kodwa ke sithanda ukukutshela i-public service ukuthi umango esesiwuhambile mude kakhulu emuva sekukhatshana phambili kwelapho kuseseduze khona.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Nesisadube ofundisa kwesinye isikolo eHarare uthi sebebuyela emsebenzini bekhonona esithi babona ingane inhlanganiso ezibamelayo sezibaphazamisile.
Njengababalisi sesibuyele emsebenzini abanye kodwa abanye sabuyela ngeviki ezayo mhlaka 22. Isizathu kuphela esenze sabuyela yikuthi ama-unions ethu ayiwo asimelayo akade siwathembile behlulekile ukusimela basilethe down. Iholo akade sikhangelele ukuthi bazasikhulumela lona silithole lifike lapho esikhangelele khona behlulekile ukuthi basikhulumele kukho konke lokho. So ngokubona kwethu thina njengababalisi ukuthi kuthiwe sisuspendwe kumbe sigxotshwe umsebenzi kade kuyinto evunyelwane ngama-unions ikakhulu izimthalo uhulumende ukwenzela ukuthi kube ngani kwethusela ababalisi. So thina ukusibisele emsebenzini ukuthi kasisela muntu osimelayo. Ama-unions ethu sebesitshengisele ukuthi vele kabathembakalanga akula kusimela abangase zakhona.
Imizamo yokuthola imbiko yokugatsha lwezemfundo yehlule ukuthi izisebenzi zogatsha lolu zithi intathele izindaba kazisebenzise imbiko ekhitshwa yilolu gatsha ekuba lo ongayanga emsebenzini ngeviki ezayo uzaxotshwa. Umphathintambo wegatsha lwemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu kuviki edluleyo ukhiphe umbiko othi ababalisi bonke abatshengiselayo sebexotshiwe umsebenzi. Okwenze inhlanganiso yababalisi ye-ATUS iyemthethwandaba ukuyaphikisa lelinyathelo loba nje idale lithe lokho akukho emthethweni. Uhulumende uqhubeke esithi uzaxotsha bonke ababalisi abangayo emsebenzini kusiyafika umhlaka 22 Nhlolanja. Ababalisi bebetshengisela ngokungayo emsebenzini selokhu izikolo zavulwayo lonyaka kusukisela mhlaka 7 Nhlolanja. Uhulumende ubengeze iholo ngesilinganiso sengamachumi ekhulwini 20% kumadola eZimbabwe waphinde wapha izisebenzi zakhe ingxenye yaleli holo ngekhulu lamadola eMelika i-$100 phezu kwamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 US yokusebenza ngesikhathi se-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abachayeli bezimota sebeveze ukukhathazeka ngesinqumo sekansili yakobulawayo sokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota phakathi kwaleli dolobho. Abekansili bathi lokhu bakwenza ngenhloso yokuvikela ukuminyana edolobheni njalo badinga imali yokuphathisa ezentuthuko kobulawayo. Kubika u-Ezra Chisasbanda.
Basele bephethe ongaphansi abathayeli bakobulawayo bemangazwa inhlawulo yokuphaka izimota okwesikhatshana enzikini yedolobho. Omunye wabo unkosana Faith Juma othi kalankani ngenyathelo likamanisipala leli.
Mina ngilobuhlungu obukhulu obenziwa yikhansili ukuthi ikhansili nxa izathi khona ukuthi sipake izimota 30 minutes bethi khona siyabhadala imali engangedola. Idola, that's a lot of money. Vele asivumelani lakho sithi phansi ngakho vele lokho akunga-approve akungavumakali ngoba into engalunganga le siqilwa egcekeni nje, that's a daylight robbery.
Umnumzana Justin Mube uthi okunje kazaka kubone ikhansili iyalwa.
Ukuthi dollar for 30 minutes azake sikuze kuloleli lize lakithi le Harare kwangikhona i-Capital City ngakulanga abantu abathi dollar for parking. Angikwazi ukuthi bazame ukukhawulisa kumbe abantu bangikhona ababuyileyo angazange benze i-research ezwayo kumbe kulo muntu nje obhambe ukufaka i-price engazange ayenze i-research yakhe.
Unkosazana Lilian Nkomo yisakhamisa kobulawayo okhala ngokuthi lindleko izabathwalisa nzima.
Ngena everyday town so imoto yami zayipaka ngaphi ngenxa yeproblem enale ukuthi nizayipaka ngaphi akula ndawo yokupaka imoto. Sasazi kathi senze njani i-city council yakhona ithi sithini njengoba nobuzukho bakhona bakhwelile ndabaqondakali lokugada kwakhona. So senze njani ukuze sikwanise ukuhamba kuhle? Cela ukuthi kwehliswe ama-price la kuma-parking la ukuze sithole indawo zokupaka izimoto.
Isikhulumi sedolobho lakobulawayo unkosazana Nesizampofu uthi besekule ngxabangxoza kobulawayo abathayeli bengasalandela imithetho yekhansili yokuphaka izimota.
Besesilahlekelwa izimali ngoba ama vehicles ebesehlala kuma parking bays isikhathi esinde. Siyakhumbula futhi ukuthi kwezinye indawo bese kungula ma car cleaners achone cleaner izimota, kube labantu abatshintsha imali abahleli emgwaqweni izimota zabo zithona zihlezi, kube labo mechanic futhi abahleli khona phana, labanye laba aba public transporters abesetshona ephakile kuma parking bays.
Umampofu uyaphambile ecizelela ukuthi uhlelo lolu asona ukuvimba izimota kuphela kodwa ukhansile ifuna ukukhulisa isikhwama sakhe semali.
Iproject le ikhangelani, ikhangela ukuthi okwakuqala izangenisa imali edolobheni lakoBulawayo, ngoba iproject le ikhangela ukuthi nxa sipaka sizabhadala i-30 minute zone, uzaphaka for 30 minutes ubhadala idola yakho, bese kusiba lamanye amazone ayi-1 hour, uzaphaka for 1 hour ubhadale idola yakho.
Abantu abaningi bakhala ngokuthi babandwa ngamandla ukungena enzikini edolobho belanda kuyathatha imali yamabhanga lapho kuhlala kule ndwendwe ezinde zabe belinde ukungena phakathi. Ngimele Studio 7 kuBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Lanxa ibandla likaMnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change seliphiwe imvumo yokwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eHarare ngesonto, amapolisa athi abasekeli balo akumelanga bahambe belandelana ngezimota eziningi betshaya amaslogani, kanti njalo abavunyelwa ukutshaya itoyitoyi. Leli bandla lisoze livunyelwe njalo ukuthwala abantu ngamabhasi besuka kwezinye izigaba ama-constituencies besiya kulomhlangano wona ozaqhutshelwa eZimbabwe Grounds eHighfields. Amapolisa athi zingephulwa izimiso lezi azawuvala lomhlangano kungabi indaba zalutho. Imigoqo leyisolwa kakhulu ngabasekeli bakaChamisa besithi iveza sobala ukuthi amapolisa aphatha ibandla labo ngesandla esilukhuni nxa kuqathaniswa leZANU-PF. Abecele leMDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe bathi uMakhuphe uhlanganelo mnumzana Abednego Bhebhe lo sikhwicamfundo Watchman Ncube abeCitizens Coalition for Change kwaBulawayo ngolwesibili becebisana ngabangakwenza ukuhlenga izigaba zakoBulawayo ezilakho ukuphungulwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota ngobunengi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Okumqoka okuphume emhlanganweni wangobesibili yikugqugquzela ukuba usapho lweZimbabwe luyebhalisela ukuvota, ikakhulu abasemhlubulweni weMandebeleni. Isikhulumi se-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi kuvunyelwene ukusebenza ndawonye kukhetho oluzayo, njalo lohulumende enze inguquko kumthetho wokuvota ezweni.
Okumqoka okuphumileyo phakathi kwengxoxo lezi yikuthi abakhokheli bamabandla aphisayo kabasebenzi ndawonye ukugqugquzela usapho lweZimbabwe ukuthi luyebhalisa ukuvota. Inkokeli zabona sezisebenza zonke njalo ekufuqeni ukuthi uhulumende weZimbabwe enze esingathi ngama-electoral reforms, ukuguqula imithetho ekhangelane lokhetho. Njalo uzabhekisisa ukuthi kulokhetho oluzayo esingathi ngama-by-elections ngoMarch kuvunyelwene ukuthi amabandla aphikisayo asebenze ndawonye ukuhlola kanye lokukhangela ukuthi ukhetho olwama-by-elections luzayenziwa. kwenziwa ngendlela.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Efincube uthi ijoy kwezombusazwe alisebenzi.
Ijoy upolitiki kalisebenzi. Akula kufunganani ijoy uthuba nangisamkhulumisi kuze kube phakade laphakade. Namhlanje liyaxabana kusasa libe ngabangani. Yingakho kumele abantu bahlale belamathubo ukukhulumisana. Amabholoho upolitiki kayachiswa. Kusasa umngane uyisitha, isitha ngomngane. Kuhlala kunjalo. Abantu kababambisane badinge ukubambana, badinge ukubumbana. Ukunqoba kuzadinga ukuthi babambisane basebenze bendawonye. Kungakhathalekile ukuthi bona bake bahlukane ngokwembono kusiya phambili.
Unkosikazi Cora Ndebele ogqugquzela ukuba abantu bayebhalisela ukuvota bavote uthi kuhle ukuhlangana kwenkokheli zesigaba.
Kuhle kakhulu ukuthi inkokheli zakithi ke zihlangane zibonakale zizonke. Kutshengisa ukuthi loba lingabe likuma different camps kodwa njengabantu abasuka kusigaba esisodwa lilakho ukuba likhulumisane njengabantu abangomuzi owodwa. Akulanto embi kakhulu ngento eyenziwe nguWelshman umama Makhuphe abantu abaqala ipolitiki bonke bazana banakho ukubana basebenzisane.
Umnumzana Elfas Mashaba ilunga lebandla elibusayo lezanu PF enketha usole umhlangano wangolwesibili. Bephendula ngomhlangano wangolwesibili enkundleni yabo yebulenjini eTwitter abebandla leCCC bathe abazilutho ngomhlangano lo kodwa bekhuthaza uZulu ukuba ayebhalisela ukuvota njalo aphinde ayevota kuma by-elections kunyanga ezayo. UZulu uyakuncoma ukukhulumisana kwamabandla aphikisayo bekhankasela ukuyabhalisela ukuvota. Mhla ka 26 Mbimbitho izwe liyakukhetho libuyisela inkokheli zeCouncil ledale ezazixotshiwe ngamabandla agoqela iMDCT lePDP ngendaba ezihlukileyo. Lumhlangano wenziwe ngesikhathi sinye abecommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhubekela phambili ngohlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho luka 2023. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokhetho lwama-by-elections. Abacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF izolo bahlasele abebandla le-Citizens Coalition for Change eHarare ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections. Kulabanye njalo abalandeli bezanu PF abathi bahlaselwe ngabalandeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa eNjube kobulawayo. Amabandla omabili akhuthaza abantu ukuthi bekhankase ngokuthula. Umongameli Emerson Mnangagwa ngomgqibelo laye ukhuthaze abantu bonke ukuba bekhankase ngokuthula. Kusenjalo amabandla ezombusazwe athembisa uZulu inhlelo zentuthuko nxa enganqoba kukhetho lwama-by-elections lolu oluza kwenziwa mhla ka-26 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Elifas Mashaba owezanu PF loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa. UMashaba usungula lingxoxo.
Ama promises ayenziwa iparty ayenziwa president siyayibona imigwaqo isilungisiwe njalo sababulawayo khona kabuthi ziyangenela ukuthi ilungise ama major roads within the city ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona abama councillors akhona sebehlulekile. Sizalo sithemba ukuthi kathi silama by elections ku 8 or what esikhangela ukuthi khona sizalungisa because sithemba ukuthi abantu bakobulawayo sebebonile imboni ukuthi khona laba abantu adibe wafaka laba abayindawo. Njalo sithemba lokuthi even kuma constituencies amabili inkulumane le iphumula kuzaba yisem uyala lapha undoda ukuthi khona i-violence. Bona thina iZANU-PF ayela sizathu sokuthi yenze i-violence. Bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili ngaphakathi besiyala abanye besiyale, anti uyabona ukuthi vele i-confusion. So bona bodwa basebenzelana i-violence ayilani lathi. Enjulwe ngikhuluma ngabantu abatshayiweyo, bechaywe ngabantu be-opposition, basezibhedlele. So sithi thina hayi mayuyu, asengeneni sikhankase kuhle, sikwenze ukuthi kukhanye ukuthi okunqobayo mbani.
Eh, ngena khonapho baba Sibanda.
Lapha ngime khona ngime ngoba sengiwele egodini yomgwaqweni ngendlela yokuthi akula mgwaqo. Uyabona umgwaqo lo odlula eduze laseziphaleni lapha ndoda. Ngawusiya fika kwi intersection laphana. Akuhambeki mdalo wami into engikhona la. Abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into etwayizalo le ayibasizi kalusho. Njalo ingakhulu umongameli weZANU uMr. Dambudzo Mnangagwa. Mr. Dambudzo wazakala kakhulu kwele basebele ngokuthi nguye wayengumastermind wokukhula wonke elokhu iqhubekela phambili ngezinye iindlela iqeda abantu. Ngakho angibona ukuthi abantu baThekwini bangazisisara lo Mr. Dambudzo leZANU yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo la kubantu babo labazali babo.
Siyakuzwa Sibanda. Baba Mashaba,
kunasitsholo yedwa ukuthi imigwaqo kayihambeki igcwele ama-potholes all over. Imigwaqo kanti vele olomlando okuyenza imigwaqo mbani anti i-council. I-council ngoba nababusayo is-MTC. So kuyazivumela bona ukuthi bayazihlubekele. Ngakho-ke i-government kathe singenile kayithi yathi ngona iqale ngokwenza ama-major roads intalinkayo into the city ukuthi bencedise. Sibonile uma siye phambili silungisiwe. Ungahamba uye ku-George Aven ngale ikulungisiwe, ungene phakathi e-Jordan kuyalungiswa, kulungiswa i-government. I-MDC council isiyehlulekile, uyazitshelo yedwa kayisime itsho njalo. When you talk about indaba yokuthi u-president Mnangagwa was the mastermind of Kukurahundi. He was a minister again. And ilizwe leli umuntu wayelibusa lapho bona babe opposition behluleke ukuthi bemchallenge umgabisa aphila. Wayesefuna bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister. Kodwa ke seyenzeni ke ubaba Mnangagwa. Usethena waforma i-peace commission. I-peace commission eyiyo ethe ikhangele zona izindaba eziyi-problem ezeGukurahundi land. Sibiningi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives ama-NGOs lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalabo abantwana ababa-affected, labazali aba-affected kathesi ama-birth certificates kuthiwe kabahambe bethathiswa kungabuza mbuzo and so forth. And we as ZANU-PF lami nje so we are saying it's a regret situation eyenzakalayo endaba e-background ayimnandi to anybody.
Yes, Sibanda, vala ngamafutshane khona baba.
Indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa unemota kwele Zimbabwe awukwazi uthatha imali yakho uyobhadala umthelo ekhansilini. Umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara. Ezinara yelo mlandu wokulungisa imigwaqo.
Major roads, abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane, singomakhelwane. Ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC, omunye ku-CCC, omunye ku-ZANU-PF. Kambe sesingalwa sibela khonoko ngoba singabantu bani. Sina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase, laba bezikhankasela besiyale bazamile babadule nge-weekends la edlulileyo lapho e-CCC emganwini ngale bekuyangisa, angikwazi bezamani bekuyangiswa ngalaba bantu. Abantu they already rejecting them. So asomlandi wethu ngumlando wokuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo nokwehluka abalakho kunjani. So abantu that cannot continue belandela into engala focus.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga leZANU-PF ubexoxa endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somholi we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa. Bevelo Gibbs Dube we-Studio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa los komitshi wamapholisa esabelweni seGauteng sebekhuthaze iqula elisibiza ngokuthi Operation Dudula elihamba lidinga abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba kungekho emthethweni. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma nabezindaba izolo umongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumende wakhe uyakwazi ukuthi kulabantu abahamba bengena ezindlini emankampanini bedinga abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kufanele lo mkhuba uphele njengoba lokhu kudala ukucwasana ngobuzwe njengoba abantu abaselizweni abavela kwamanye amazwe beza ngokuchiyeneyo.
There certainly is no need by the South Africans or for South Africans to take any action in their own hands.
Akudingeki ukuthi abantu bafake umthetho ezandleni zabo. Siyabazi abahlanyela imhlanyelo yokucwasana ngobuzwe.
Trying to ferment negative attitudes and feelings towards people from other countries.
Esebuzwa ngabezindaba ukuthi uhulumende wakhe uzilungiselele yini nxa kungaqhamuka izenophobia. URamaphosa uthe abezomvikela balindile ukuqeda loba nhloboni yodlakela olungaqhamuka. Kusenjalo usikomitsha wamapholisa edolobheni leGauteng umnumzana Elias Mawela uthi akukho emthethweni okwenziwa ileli qembu elizibiza Operation Dudula.
There's no citizen who's empowered by any piece of legislation.
Akula muntu owumuntu kazana ovunyelwa ukuhamba ebuza abantu ukuthi baselizweni ngokusemthethweni kumbe hatshi.
Once the people start doing that, they are overreaching.
Usikomitshi Mawela uxwayisele liqula ukuthi lingaqhubeka lisenze njalo lizayifunda ivaliwe.
I call upon Dudula operatives that they must cease to do that. They shouldn't do that. If they want to assist us in dealing with illegal.
Ngixwayisa iqembu le-Operation Dudula ukuthi lekele ukwenza lokhu ngoba bengaqhubeka bazafica imbila zithutha.
In that space, this is what is happening. But once they begin to take the law into their own hands, they are crossing the line and the laws of the land needs to be applied.
Amalunga eqembu le-Operation Dudula asekhona endaweni ezijeneyo zelizwe. Lapho abahamba khona baxotsha abantu bokuza abathengisa emsikeni ezitolo emabhizinisini. Besithi imisebenzi abayenzayo ithathwe izizalwane zakwele South Africa. Ngempela vika amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ngesikhathi amalunga aleqembu ezama ukungena eHillbrow Uvel le-Orange Grove. Kodwa kokhokhela leqembu umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uthi kusobala ukuthi amapholisa athola intshontsho kwabukuza laba yikho engawabophi xa besephula umthetho. Uthi akumangalisi ukubona iziphathamandla zikahulumende zingabi yingxenye yohlelo lwabo ngoba azazi inhlupho ezibhekane lomphakathi malanga wonke. Namhlanje ke akasatholakalanga ukuthi aphawule ngokuthi bazaqhubeka na ngenhlelo zabo kwesixwayiso samapholisa lomnumzana Ramaphosa. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo enkulu inkulumo kaRamaphosa lamapholisa. Lobanje bekhona bathi kuvamile ukuthi uhulumende aqine emlonyeni kodwa aqine engasenzanga lutho. Ngimelestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Iyaqhubeka inxabangxoza kwezemfundo. Ugatsha lwePublic Service Commission soluqhatha ababalisi abasanda kugqiba izifundo ukuthi bangene ezikhundleni. Likhomishini ethi zitshiywe ngababalisi asebexotshwe umsebenzi. Ibandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change seliphiwe imvumo yokwenza umhlangano walo eHarare ngesonto kodwa lifakelwe imigoqo elukhuni evimba abasekeli balo ukutshaya ama-slogan. Abatshayeli bezimota basola ukukhwezwa kwempatalo yokupaka izimota zabo kobulawayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.